So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 hlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangezwe message isecurator labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana uPF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana uPF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya emastreetini begcwalisa istreet besenza intandeya.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela okwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amaseli. Ukubumba amaseli, amaseli isitsha esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wekuzana uPF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezezizalwane zakwele South Africa ezilenjongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke amaforeign afanele abuyele kubo. So bazokwenza i-operation leyo izoyenziwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti u-16 June bona kathi i-holiday la. So bada basawafuna amaforeigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June iqugquzela wonke umSouth African ukuthi aphathe kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu. So abantu bakithi baphanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi, especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinophobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba? Njalo nxa zingakhulumanga, ubona ungani nxa kuyukuthi ziyalulungisisa lolu daba ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho olusuka kuziphathamandla zikahulumeni. Kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala sikube kwenzakala I think kathathu konke. So lokho kuza angazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Ya, engakushiyela abalaleli ukuthi sicela njengezakhamizi zakweli kamthwakazi bangarespond. Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangezwe message isecurator labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani into ezinjengalezo izwe zenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama message abo lawa isecurator ku social media, thina singarespondi, asithuleni nje sibone silindeleyo la ukuthi kuzokwenzakala na. Sometimes kungaba kuyimessage ezikliwe nje ezizama ukuthi zi-insight ziphehle udlame ukuthi abantu bokuza bashawe. So abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho, lithule silindele emlandeni lolo suku sibona ukuthi kuzokwenza kana okunye okuzwisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi abasebenza emsebenzini ema restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema restaurant bahamba ngemoto ezinhle abanye ngale kubo Cosmo sebe own izindlu into ebuhlungu into yakona icishe ifana nayo ethi nje kumthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bazogcwala khona phana kwaBulawayo ubuhlungu obuziwa ama South African yibo buziwa ubuziwa yithi ngale kwaBulawayo yibo buziwa ngapha ngama South African so hey angazi singathini ngalenda
umnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ibandla le MDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo eyokuvimba iCoronavirus ngokwenza imibuthano labo baza kwenza njalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba kumemetheka kwegciwane leCoronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezanu PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus ngokunjalo umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo
sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi asenzakala phakathi na kwama bandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abachechiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa guys yoma measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue enciphiswa i political space kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF thina sizalandela ibehavior eza kwenziwa yizanu PF izanu PF ikujwayele isikhathi esinengi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema street dini begcwalisa street besenza intandeya so bangakwenza khonoko siyahlangana lapho street dini lathi sizabuthanisa abantu lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomika umanga kuhle sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye esikolweni sizatshela abantu ukuthi khona izidumbu zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele South Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akulamsebenza asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxalayo ingasoze ihlangane yenza amarali lathi asoze ihlangane senza amarali so sizabakhangela ukuthi bona benza njani
manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kunxiteni
Chris wathi lami ngikubuze umbuzo ngiphendulele umbuzo wakho ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefaka ama lockdown rules bona abangawalandeleli so ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona
wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMathnorth bese kuhambe njani
siyasebenza Chris siyazama izolo la ngemva kwaizolo besiphakathina kwetsholotsho South lapho esibekhona lemhlangano efika kwemine sihlangana labantu besigaba setsholotsho South siyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi benga sokumukuya vota yikuyini so siyahamba kuground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo yikuyini bobotsholotsho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegugu rawundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjani so ngenxa yalokho ke into esesiyenzile ku ground ukuthi abameli bethu abakhokheli bethu abayiba abakuma structures kuma constituencies ethu ong 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuyakubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathabeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani la. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMasvingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane lecoronavirus. Inani labajove iJackson yeCOVID-19 kumanani la lokhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela oluqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwatshiswa imichova emibili kwatshaywa imota zamapholisa. Leli phephandaba lithi lile mlayezo ye-WhatsApp eyabowindi labatshayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa. Sawona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu owindi laba bazabotshwa. Iphephandaba le-Sunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe. Neli phephandaba lithi kulabantwana besikolo entabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotshekeja. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani lonke kwi-Studio 7 khona ngapha e-America. Ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu ngevaccine. Ivaccine kasiyo mkhuhlane kankulunkulu, asiyo mkhuhlane kabani, kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengabo-China. I-Third World War abakhuluma ngayo behlise inani labantu e-Afrika, behlise njalo abantu umhlaba wonke, bazithathele lokho abakufunayo. Nxa uhlabele ivaccine kukhona okuza kwenzakala esikhathini esilandelayo. Baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kuyo ngohlelo lolo vaccine. Abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind. Bill Gates yena lo ose-America nguye ofaka imali kwi-Net Nation abesesitsho okokwenza abantu bakulandela. La umhlaba wonke lawa la madokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokho abakutshelwayo. Kodwa ke isiphetho sakhona ivaccine ingozi ebantwini. Abaningi bazazala izilima bazabele iziphofu ingqondo zigcine zingasathathi. Bakumele bakunanzele uhulumende kabasazenzela abakufunayo kodwa sebesenza lokho abakutshelwayo. Babuye bakukhulume emazweni avo. Ngizakhangela futhi eBhayibhelini nxa kukhangela kuSamuel chapter 16.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho kuStudio 7 majournalist akithi wonke. Ngiyalibingelela, siyalithanda, singumthwakazi. Qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza. Singumthwakazi eMathabeleland and Midlands. lo khulumayo ngumothikhaya indlovu wethela nyembekezi. Ngithi bantu bakithi asibambaneni, isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye singumthwakazi. Ngiyalicela lani khona ngapha ethela nyembekezi bantu bakithi, ake nithiyane nento zezana, thiyanani lento esingasoze sibisele empilweni phambili, ezingasoze zivusa impilo yabantwa bethu. Asiqhubekeni ngokubambana, sigqugquzelelene, sifundisananeni ngomthwakazi, ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele, lathi sizimiseleni ukuzikhulula kulobu bubi esibubonayo, sibuthwalisa nzima iZANU-PF. Ngoba uMnangagwa uyasizonda, kudalwa sibulala, njalo kufakwa amatshe ezikhumbuzo bona bayatshontsha. Lokho silila kusithabisi, ikakhulu kudiaspora sizwa ubuhlungu kakhulu. Sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona, siyeza njalo. Ngibonge la.
Salibonani basakazi bakwa-Studio 7 kundawana zonke zomhlaba. Sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona, indaba zeqiniso, indaba ezimnandi, indaba ezingaphungulwanga ziveza iqiniso njengokuba. Ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu, inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise ukuze labo bazuze inzuzo. Ye, kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko especially kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo. Siyakubonga ke lokhu, kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe. Sesicela kubana sinazeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo. Kulabanye abantu bangazuza inzuzo leyo xa kukuthi umbivela kuhulumende, sebejika babe ngabezana, sebejika nje babe ngabezana njengalokhu sikubona emaplazini. Uthe ama-veterans athi umhlaba ngowabo, bathengisela abantu izitanda emaplazini lapha, benzisa abantu into abayifunayo. Ungangena eplazini sungwezana, le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade sivela kubo, sesiguquka siba ngabezana, into engayisiyo. Ama-veterans lingabethu thina, lingabethu, lalela thina inkululeko yethu, lingaze lajika selisiba against thina njengalokhu sikubona emaplazini. Siyabonga ke umbiko lo, nxa mawethu ama-veterans azathola lawo la, especially kulaba ababengabhalisanga kuqala. Siyabonga ubana nxa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali. Awumbiko oqakatheke kakhulu. Siyacela sibabhalise sibili, especially abakazaphu, abakazaphu sibonga sibili. Hhathi nochimbuyilo labo umjibha kuzaphu, hhayi babengekho, babengekho sibili. Kodwa ke imali le ayithola asiyithathe nini, kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiba against abantu, sawulwela inkululeko yabo, sisibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini la. Ngiyabonga ngumdalinja Mr. Douglas Dale eGoli.
Hawu salibonani, salibonani ku-Studio 7. Ngaba kuhle mali iphilile lonke. Siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu, ukuthi ngathiwa elihlala liyenza kanjani. Siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka, langaphe eMontrose kuvuseleleke katsha kube le-studio. I-studio sesahambe araro ukuthi thina ngapha basasenze njengabantu. Ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afa kwayo babuye bakhipha abantu bezanu-PF, kube vele ube kuyayenza besizo sizofaka amanye amatshe, sibe sesicela abantu laba abayiba babande inkunzi laba abadubula abantu besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubula. Maybe kungaba lokuthula. Ngiyabonga ama-audio le ngafunda.
Salibonani, salibonani basakazi ku-Studio 7. Hayi sina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela indaba esizithandayo esizifunayo. Mina nalesima ngesizwa ukuthi i-MDCT mayisizovota izaba yi-MDC Alliance. Wayebengabe i-MDC Alliance kumanje kungakavotwa, kuhle kucaca ukuthi kuhamba njani. hayi ukuthi sikuvota manje sikuvota mase be MDC alliance kuzo maki sikuwini alliance bazothi labo bawinile hayi isimanga zakona sisimanga sayazi ukuthi senze njani sizilandele bani senze njani bayahlanganisa amabawo sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje sekunzima impela kunzima impela ukuthi abantu baye group ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda ialliance iMDC thi hayi la masupport vele abantu abayithandi manje angazi ukuthi khona lapho sizenza njani basakazi.
Lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika obeyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usule umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi lisekethisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela uhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston eTexas.
Baba kande umumo lapha eTexas oweCovid sekusiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo kusekukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho izindawo sezidinga abantu bokusebenza indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring kuyavulwa indawo zonke kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini yibo abangatholakali. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho-ke sekungathi kuyehla.
Indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini njalo abantu kukhanya bengena ngobunengi yini endaweni lezo?
Sekuvulwe sibili futhi chaka sibili bonke abantu bayangena kuyaphithizela sekuphithizela labantu hayi abasafaki lamamaski akhona lawo sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana sike khangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu ye kukhanya ngathi sekuphose kuyabuyela sibili le school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana yomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana sebeqala lokuvakatshelana sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu abazukulu beze ekhaya njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakhe.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziba yiZANU-PF. Sixoxa ke lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela ubumba amasela amaseli structure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuzanu PF yizo esilabantu abavotayo abayibo aba yiwo ama voters akukhona phana ku structure sensana isihlangano imhlangano vele ubanjwa ngamasela wonke umuntu obelonga to a cell ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khona apha etsholotsho kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke sikwenza ilizwe lonke ikakhulu-ke nasigapha etsholotsho umsebenzi wokubunjwa kwamaseli wesigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi amaseli abunja sibili kuzaze kuyathi inyanga nale ujuni siyaphela lapho siyabe siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli ngokunjalo abantu laba asebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beyeregister ukuvota ukuthi bengabi kumaseli kuphela bangavota ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli yibo abantu abaqakatheke kakhulu emhlanganweni abayibo abayenza umhlangano ube khona yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasibo bemabandla ethu bathathe ithuba leleli baregister ukuvota bese kuthi ekucileni kwakho konke bese singaso kusiyafika kubana isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe bese siyacela kibo amavoti bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo yibo abantu abanjalo abathi bona nxa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwabana babe sebekhangela ukuthi kanti ivoti yabo bengayisa ngaphi ngokunjalo ke kuqakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo ukuze kungabi labo lo muni othi nxa ukhetho seluphuthile ebese sithi yena hhayi akuhambanga kuhle hhayi mina kangidliwanga hhayi ukhetho lurikiwe yikuthi abantu bavote ngobuningi babo so umkhankaso wethu onjalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota njalo yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana lokubunjwa kwamaseli
sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zemathebeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu khona ngapho kunjani
kanti into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni semathebeleland kusukele emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emhlubulweni wethu emathebeleland ikakhulu ama-provinces ethu ungakhangela ukhangele i-number of registered voters ezikhona kuma-provinces ngale mashonaland uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle ngibona abantu baningi bakithi base-South Africa abantu abaningi abakithi most of our people are in South Africa yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhonale bagcwele khonale South Africa ngesikhathi nxa kufika i-exercise nale kuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays ngalo kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu beregister ukuvota ngesikhathi i-exercise lesiba khona ngama-holidays nalaba bekhona engimhlawumbe bese besiba ngabantu njalo abangabreaka babuye bezovota ngesikhathi sokhetho kwesikhathi singakhuluma but abaningi labantu bakithi base-South Africa njalo khonoko ukuthi yiloku ze niyankona iqhuke kanje ihamba kancane 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 kwi-region yethu khona yiyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe
yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19
udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ukuze ne-COVID. Even the South Africa la ithi yona angizwe labo malema sebekhuluma bethi bona athina sahamba siyekhrosa siyeZimbabwe enxa singathola ukuvaccinethwa. Ngiyamangala ama-frontline workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abalokhu bengakavaccinethwa lakathesi. Ngiyamangalisa but iZimbabwe ngiyitshayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene elingcono kakhulu. Njalo nje ngiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kulawo le-South Africa i-variant le-India COVID le ingasenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke senani mbona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi kodwa sinanzelela njalo sihlonipha silandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing loku behlale begqoke amamaski
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla le-ZANU PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho elingakhohlwa siyaqhubeka kusasa ngengxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla le-MTC Alliance lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lingephula imigoqo yokuvimba i-coronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le-MTC Alliance lizenze njalo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.